Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpalazi 2022 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Kunanzwa ikhefu lekhisimusi yeZimbabwe lakwamanye amazwe.
Siyenkareja izukulwane seZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye, isikhathi semuli, isikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengesimuli kuma communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abahluphekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula lokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngelokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka 2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe eNkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munyo ozezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod konapho.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzela ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7. Lani lonke abasakazi beStudio 7. Ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula. Into enkulu yikuthula, into enkulu yikusizana, into enkulu yikuphathisana, into enkulu yikuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle libe lomnyaka omtsha omhle ngoba lonyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe sibe lokuhlalisana lokuphila okuhle lokuphumelela okuhle libe lekhisimusi enhle.
Mfundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwelemelika, sixoxe laye eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza ngisebandleni leZion selingene usuku lokuzalwa kwendodana yomuntu uJesu Kristu. Siyakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngise-South Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esasigcina sile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25. Ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu. Kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu ababesemunyameni begcina sinkile. Ezalwa endlini yamaJuda. AmaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngesikhathi ezalwa kwabulawa wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi. Bebulawa uHerod owayengumbulali. Kodwa-ke uma nginandlelela ngokweBhayibheli uJesu uyabe wazalwa kulezi nyanga zamaFebruwari kusiya kuMashi. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli kodwa ngokwekhalenda yamaRoma basebempeka basebekhatha lolu sungu balubeka noma lusungu lona lolu lwangu-25 December ngokwekhalenda bakwenza njani ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo. Akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje linandlelela ukuthi abantu bonke abakholwayo amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani ngokamoya. Yena wazalwa unkamoya abanye phela bagake ekhulu kubakhona kodwa uJesu wazalwa ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa ye-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu lekhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF.
Ngithanda ukubana ngithathelele ithuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lo jikelele ikhefu elihle siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu. Njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omuhla umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu ukuzithoba okugcweleyo njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle sithi noma sitshiya leli lizwe silithiye lisezandleni ezinhle sitshiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu ibizwa nguGift Ostalo Siziba ngisikhulumeli seCitizens Coalition for Change. Thina sithakazela ikhisimusi okomnyaka ka-2022 esikhathini ebesinzima kakhulu liyakwazi ukubana ke abanye bebesemajele kulobunzima kodwa sithathe ithuba leli ukubana ke siphefumule njalo sikhonekte lezi mulo okuyinto esiye-encourage izukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye isikhathi semuli isikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengesimuli kuma communities sitshengisela uthando ukubona besenyathime sisipha ke ama Christmas hampa sivakatshela imuli kaJob sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinike abantu bakithi ama Christmas hampa zavela kumongameli uAdvocate Nelson Chamisa ngenxa kubana siyimulinye njengabantu beZimbabwe sithakazelele iKhisimusi sisonke sikhangelele kubana 2023 uzasinika ithuba lokubana eZimbabwe kube lenguquko inguquko yenza kubana sonke siphile ngendlela ke engcono whether badlalipi njengamaZimbabwe fanele siphile impilo engcono nxaso kule nguquko ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wonke eZimbabwe. Ngiyabonga
uMnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sithole njalo umlayezelo lo ovela eMpowens.
Sanibonani ninjani Studio 7? Hayi, igama linguJabulani Khumalo. Ekhaya ngiphuma engwize ePlan Presiding laseduzene eBunaberg. Ngilifisela okuhle Studio 7, niphile nibe right la enikhona. Nandi nje usakaza kwenu, asinilalele. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu, lathi silifisela ikhefu elihle. Siyahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi ele Russia libulala abantu mahlayana kwele Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa. Wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana ye-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. UMnumzana uHuri Kenyatta ukhangelwe ukuba uzakwethekelela esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia. Uyahlolisisa ukukhulumisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamalwecatsha. Inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngamalwecatsha lorhulumente. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe mandla
la baba mkhulu
babelobola
uselo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo Mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu.
Angibingelele bawudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele, ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sigadula sisonke kusukela umnyaka uqala, sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni. Umkhosi weKhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugxile kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu, kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu kangangokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke, ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungeyona wonke. Njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni, abantu bomdeni uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabake beyohlangana babe ndawonye nje bengumdeni, kudliwe ndawonye, kujatshulwe abantu bendawonye. Yikho kokwenza lolu suku luqakatheke kakhulu, ngoba ngitsho lalaba abenkolo yamaKristu baye balusebenzise ukuthi kube lezinkonzo ngempela eziyimkhosi emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokubalethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwa izono zabo. Ngakho ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonishwa umhlaba wonke.
Siyakuzwa kakhulu Ngwenya, kodwa ke ekadeni kwakusenziwani?
Yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo kwethule le nkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigxile ezigamekweni ezenzeke unyanga wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani bazigcine futhi yikho ke uKhisimusi ngempela sokulusuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakathenge ngendlela eyisimangaliso ngoba laba kade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona okwabakutholayo umnyaka wonke kuthi xa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemideni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga uthi ke masekuhlangene kube kuhle kube njeya yikho ke babudube okuhlungu linabalaleli ukuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sesibona abantu sebenatha uphuzo ludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela ukuthi kube lezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo
kuba khonapho babangwenya
siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekaKhisimusi lube lusuku olumnandi ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusiza inkomo ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane ezisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi seziqala zikhuphuka zingena ngemizi kwakuthi noma kuphekiwe ngalelo langa awudingi ukuthi ungwakulowo muzi nxa ufikile nje athola bephakile odlaya zidlele nje inyama umnqutshu izinkwa ezilejemu kube mnandi kube njeya ngakho ke bafowethu engani singaziphatha kahle sikhumbula ukuthi nxa uphela nje inxa iKhisimusi iphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza umnyaka omutsha masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle kuqakathekile ukuthi loba siligubha lolu suku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele siyabonga
namhla kuhlelo lwabosiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
senganamasiko
wesenzi bomandla
yena ubaba mkhulu
sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngiqale ngokuthi iKhisimusi enhle kini lonke basakazi beStudio 7 lani balaleli bomsakazo lo osilethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukuqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi sikuthola kona lo msakazo libe leKhisimusi elihle singakayike uya emadilini lawo esiwalungiseleyo kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithi namhlanje siyakhangela kuLuka chapter 2 ivesi ngelika 14 kumbe siqale ku 18 lapho kufundeka khona kanje masinyane kwaba khona ka kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ilizwi engifisa ukubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula yiko ke siyabona labazali abaningi bayethe abantu ababo amagama atshiyeneyo ahambelana lokuthula kulabo thulani kulabo thulisani kulabo nokuthula ngenxa ukuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni. Kungani kufuneka uthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa? Kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje ukuthula yinto into engatholakali lula, engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi. Imindeni ayilawuthula emsebenzini, inakula kuthula elizweni yankulumi, umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela. Ungakhangela bomabona kude ubale lezindawo emaphephandabeni, ubale lasemfonini yakho, ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo lendaba eziningi ngazilani lokuthula. Namunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula, abantu baswela izinto eziningi, inhliziyo zibalise zingaqedi, abanye bacine bezibophela, abanye bacine bephambana amakhanda, abanye bacine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo. Ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba, umhlaba uthole ukuthula, abantu bathathe impilo zabo lemoya lemiphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu, bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana kube lokuthula emhlabeni. Nxa ungelathanda awulakuthula, nxa ungelakubekezela awulakuthula, nxa uswela awulakuthula. Sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe, angaqalisa ngami, inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka-2022. Kayibe iKhisimusi engafaneni lamanye amaKhisimusi. Kayisilethele ukuthula, esisebenza labo kabathole ukuthula, esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula. Ngaphezu kwakho konke lokhu, lelizwe kalithole ukuthula, ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngale iKhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu. Inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye size siyefika ekupheleni kwezinsuku zethu. Asikhuleke uNkulunkulu wokuthula, asibusise, asinike ukuthula ukudlula ukuqonda konke. Hlale nathi kusigqiba lomnyaka, kungene lathi umnyaka 2023. Jesu abe lathungo sikhuluma manje zokunaphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane, ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church East Gate. Sibonge kakhulu kumphathi ohlelo. Zihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona, esithokozelela, esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle esibalulekileyo kithi abakholwayo, ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina loNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi agqoke ubuntu bethu kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila, asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe, izizwe siphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo, sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo, singakhohlwa ukuthi sathandwa, lathi sithande, sinikeze abanye uthando, kungaba izipho, kungaba yikubakhulekela, kungaba yikukhuthaza, kungaba yikubavakatshela, sikhulu sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu watshiya izulu, watshiya ubukhosi bonke ukuze alande thina emhlabeni ukuze ngaye thina sisindiswe. UNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu. Amen.
Wezemidlalo. Abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. Ubika uJoseph Njanji.
Indlela iqembu leBulawayo Chiefs ulike indlela uthi umnyaka ka-2022 awumenzelanga kahle, njalo ngomnyaka ozayo uzaqhubekela phambili ngezifundo ukuze yalungise ikusasa yakhe.
Eboreni iqiniso, hayi, lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eboreni. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalelise amaphupho ethu, like siyakwazi ukuthi ama international games lawo yiwo asibonakalisa ngaphandle kwamazwe. Phezu kwalokhu lomnotho wesizwe welizwe siyawubona ukuthi umija, so khona lokhu kuthethe kuhle kwasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi ngabe liqhakazekile. 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise i-masters yami e-NUST. Okunye engikukhangeleliyo nje ngama-opportunities abetha whether ebhoreni loba kubusiness sector.
UNdlela wenza izifundo ze-sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elithumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics yaqhutshelwa kwele Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo, kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bazawuphakamisa.
Sifunde okuningi ngayo nalo 2022, okutho ukuthi sesilama-plans lezifundo esizazenza ngo-2023. Ngoba sikhangelele ukuthi u-2022 kade nganunzima ngoba asizange sikhule nge-sport, siphongukuhlala nje si-even. So 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikoleni lapha, ngoba ngo-June sile-plan ye-interschools. Interschools competition.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers Wilmot Kwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. Sikhoyisile because abafana abaningi bapromotiwe baphumile ethemini kileni yathi Flensburg. So 2022 sinzeleze kuhle kuhle sekuthesizini sina sicontinuele sikhuthisa abantwana sithole i-sponsorship sibe-Division 2 2003 to get i-sponsorship vele i-teammate iqhubekele phambili kwesiya phambili.
Sokuyisikhathi sezemiculo.
Salbonani, 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 salbonani loke, kuJays Marabini, ngithanda ukufisela abantu isikhathi esihle kakhulu 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 lezimuli labangane ngokhisimusi kube umnyaka omutsha. Bafisela okuhle okuhle kodwa okuhle kodwa
sukulumbulalazwe.
Album entsha ethi xola abantu bethu behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku-YouTube, ikhona ku-Facebook, ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku-internet. Ngakho-ke ngithi abantu hhayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Futhi mhla ka 30 December sokusela amalanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Socha Moyo we Black Mfolos. Kuzaba kuhle kakhulu abantu abakuye ngobuningi. Ngikhuluma nje uSocha Moyo usendleleni uvela ubeletho eCanada le America le Europe, usendleleni nje uyafika mhla ka 26. So uyabe fresh. Ngakho ke abantu ababuye ke bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi. Ngifisela okuhle konke. Jays Marabini wants.
Siyabonga kakhulu Jays, ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. kulanzwa ikhefu lekhisimuzi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo.